into ekhona lapha ukuthi i-TCC yona njengebandla kufuze yena uqale iziqoqe emizini wabo beqale beziqoqe njengebandla bebekwazi ngoba masichanele into esizibonayo lapha ama-violations they can say ukuthi bona iZANU-PF yiyo eyenze ukuthi bengashoti ama-candidates but nxa sikukhangele sibona kuyingxabano ekhona between bona ngoba sibona kulo TCC sokulo Thabang simbona ngapha eceleni sibona ngapha lo Chamisa ngubudlwangudlwangu obenzakalayo phakathi kwabo bona bodwa
bathi bona hayi sekulesinye isandla esingenileyo laphana kubandla labo abathi ngeseZANU PF esenza kube le ngxabano le njalo besithi amadale omthethwandaba awami ngomsebenzi okufanele ame ngawo kodwa senza okufunwa libandla leZANU PF.
Sengithanda ukubuyisela emuva njalo. Ngikhumbula before ama elections ka 23 August. Sibona ukuthi khona kube kwaba lesikhathi ama ilunga le TCC elihambe khona ligijima emadali, ligijimisa indaba zabo. Sibona ama candidates abo amanye se withdrawile, esekhichiwe. But bagijima bagijima emadali wona lawo abathi khona wona asekela iZANU PF kuphela. Kodwa yiwo lawo amadali abakhetha isinqumo sokuthi khona bebalalele njalo bethathe i-decision esupportayo and bawina ama-cases ankhona and now just because abasawinanga i-case ade beyigijimisa sokuyikuthi khonkhona wona ama-courts are captured which is very wrong.